Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosi 5 mhla ziku 8/7/2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uhlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano we National Joint Negotiating Council lamuhla. Kambe kukhona ukuzaphuma emhlanganweni lona.
Izisebenzi zifuna iholo le US dollar. Imali enelisa ukuthenga eZimbabwe iphindi yenelisa ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe.
Ibandla lesi sisilithi abasola indlela kwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho zimpehla zezanu PF labalomona.
Kambe umbhemi ngubani omaziyo eyimemba ye-CCCC? Kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi?
Kodwa abasola uhlelo lokukhetha abazancintisa bathi benza lokhu ngendlela yokwakha ibandla hathi ukulibhidliza.
Baba Mafa, yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho egweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo? Thina sibhuci ubulawayo ngenyawo, sisenza i-door to door, sisenza umgwazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano we-National Joint Negotiating Council lamuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Umhlangano lo ubumelelwe yizisebenzi zikahulumende ngamehlo abomvu ngoba zikhala ngokuthi zifuna ukukhwezelwa iholo njalo zihlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe alisathengi lutho. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz umnumzana Themba kuye moyo ukuthi kuyini abakukhangeleleyo emhlanganweni walamuhla.
Uhulumende utuzahlangana lezisebenzi. Ngicela ukuqondisa, uhulumende kahlangani lezisebenzi, uhulumende uhlangana labantu babo ababadingayo babafaka ukuthi bamele izisebenzi bakhulume. Uhulumende kube nguye obatshelayo ukuthi thina njengohulumende sizafaka okungaka, labana bese bebuya bezothi thina njengezisebenzi siyayamukela okufakwe nguhulumende. Engifuna sikukhangele okwakuqala, izisebenzi kazifuni ukungezelelwa iholo ngoba uhulumende iholo akhuluma ngalo yi-RTGS, Real Gross Time Settlement. Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar. Imali enelisa ukuthenga eZimbabwe iphindi yenelisa ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe ngemali esiyisebenzayo ngokwakuqala. Ukuthi uhulumende uzahlangana lezisebenzi ngamanga, uhulumende uzahlangana labantu bakhe bakhuluma bakufunayo bencindezela izisebenzi.
Imali le uhulumende ake wakhuluma kumavika sanda kwedlula esithi uselikhwezele ngayo iholo, siyangena yini kumbe yiyo le elikhuluma ngayo namuhla?
Bavumbuluka besithi bona sebele mali abafuna ukuyinikeza izisebenzi umqamelo kuthiwa yi-cushion. Balomqamelo asebefuna ukunikeza izisebenzi ukuthi ziqamelekiyo ukuthi zingabona ukuthi ziyadubeka ngoba umuntu oqamelayo uyalala. I-cushion liyana ngokuyinto ukuthi abantu balale bavuke bekhohliwe ukuthi kwenzakalani. Uma Mvima ekhuluma wathi kakusoze kuthathe usuku ukuthi imali leyo ekhulunywa nguhulumende bayifake. Kuthi sikunanzelelayo emalangeni angambalwa uma Mvima uvumbuluke esesithi akulanto esikhulunywe phakathi kukahulumende labantu babo laba ababizayo be-NJNC esesukukhangela thina kathesi yikuthi uhulumende usefuna ukusebenzisa izisebenzi ukukhankasa okuyinto thina singayifuniyo. Thina njengezisebenzi kasifuni ukusetshenziswa ukukhankasa, sifuna iholo elizasenza senelise ukuphilisa imuli zethu. Kungabe uhulumende lo khona uyabuyela ngemva kwamhla ka 23 kumbe uhulumende lo khona kabuyeli ngemva kwamhla ka 23 kodwa izisebenzi zifuna iholo eliphilisayo. Iholo eliphilisayo izisebenzi sezalifaka sisebenzisa iteachers for US dollar. Lapho esahlala khona phansi senza ucwaningo savumelana ukuthi imali engaphilisi sisebenzi sikahulumende encane phecelezi okuthiwa i-basic salary yi-$1,260. Lamuhla nxa sokulomuntu okhulumayo, thina njenge-ATUS sikhangelela ukuthi sithole umuntu okhuluma ngokuthi iholo lezisebenzi seliyi-US dollar, i-US dollar leyo iqalela ku-$1,260. Nxa incane yikho esesingafuna khona ukukhwezela iholo. Nxa isenela liholo esiyabe silikhangela ukuthi lisiqondile. Sifuna ukukubeka mgceke uhulumende okhona lo ka-Emmerson Tambudzo Mnangagwa angafuni ukusebenzisa izisebenzi entweni yakhe yokugqugquzela ukufuna ukukhethwa kutsha.
Alo ke ngumnomzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-ATUS. Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima yena akaphendulanga imibuzo yethu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni
ibandla lesisi lithi abasola indlela okwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho oluzayo zimpehla zezanu PF labo balabalomona. Abakhononayo laba bathi kuyamangalisa ukuthi inkokheli emqoka efana labomnumzana Welshman Ncube, unkosazana Thabita Khumalo, umnumzana Tendai Biti kunye labanye abaningi-ningi abakhethwayo kodwa kwathi sekusiya phambilini kwathiwa kabakhethwanga. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abanye abasola indlela eyasetshenziswayo abayisibo malunga ebandla leli. Esipha umzekeliso abantu abanjengomnumzana Samson Mubhemi esikhulumelaye ngomvulo esola ukwenzakala ebandleni. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Mafa.
Mahlabe Zulu, kuyasithabisa ukuthi namhlanje sokusobala ukuthi ngobani abahlokoma i-division, abantu abafuna ukuthi bachithe badilize si. Nango namhlanje ubaba uMbhemi uSamson ohlala eMagwegwe ede ngubodyguard kamama uKhuphe ku-MDCT, uthe uKhuphe sechiye MDCT wasala elokhe kuMonzura esebenza into ze security. Namhla nguye sebuya ku radio yabantu studio 7 esithi umelele abantu abazondileyo labo abaphandaniswa ngama appointments noma le selection yama candidate. Khamba uMbhemi ngubani omaziyo a member yeCCCC? Kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi abazama ukudiliza umphakathi wethu webandla labantu. uMbhemi uhlale eMagwegwe, yibodyguard kamama uDr. Khuphe. Uthe uKhuphe sechiyane loMonzura wasala lokho ebambe esidukwini kusecurity yaMonzura. Simazi 2 weeks back ekuMonzura. Namhla nguye senqoma uPresident Chamisa kungani uyamkhalela kanti isizathu yikudiliza. Hayi, simtshayela ihlombe ngoba sezivezile ukuthi yibo abantu labo abathiwa ngama-influencers. Unguye oze wadinga nale le studio 7 ukuthi ezame ukusiyangisa kanti uNkulunkulu muhle sesembulele sonke ukuthi hayi kulabanye abantu abafuna ukudiliza isisi bezama ukuncedisa izana ukuthi iwine. Ngalokho thina sithi Hayi bakithi kuliqiniso ukuthi kulezinye indawo ezahamba kubi lapha lalaphana ngoba sasingananzeleli singakwazi ukuthi inew process le ihamba njani sithi mayuya ilale ngenxeba njengoba sizawina hayi bonke si abantu bazakhomodetwa kugovernment eyabithungabelwa ngubabuchamisa ayilale ngenxeba singalaleli laba abasidilizayo njalo abantu abanjengombhemi libananzelele yibo okuthiwa they've got crocodile tears abantu abathi ngani bayakhala bona behleka phakathi bemomotheka bekhala ngapha abathi hayi awufile sinamhla siyamgcibela yibonaba yikho kakho kuphathi yethu ye-CCC ubaba uMbeni Samson ungokamonzora yibo abazathenga isikipa bagijime bengani ngabethu bezama ukudiliza intsho lokukhuluma kwakhe limzwile esithi iparty ayisela abantu ngenxa yokuthi kwakhethwa abanye abantu abangayisibo sasingakhetha yena engasiyo memba yethu inina imhlolo leyo siyabona
lathi siyabonga umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi siphinde sabuza umbhemi ukuthi uyavumelana na lokukhulunywa ngumafa kesizwe ukuthi yena uthini
Umu babu mafa esithi ansilo lunga le CCC kahle ngimqondise lapho baba mafa umungazi 2 weeks back yi 2 weeks yini leyo owambonayo wena usizontshela ukuthi wena hayi awusangeni ku race yama MPs singena ku Senate ngakuchayela ihlombe ngakufakela le nomination baba mafa yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho eGweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo thina sibhuqi bulawayo ngenyawo si senza i-door to door sisenza umgwazo ubukhona yini na baba mafa kumgwazweni lo ade siuyenza uma usithi ngililunga le-CCC baba mafa uyakhumbula yini ukuthi i-CCC ifonywa sibe sesikhona ku-CCC njengoba usithi ukuthi umama uMakhupe wakho waba ku-MDCT lawe wawuku-alliance mina nami ngangu-MDCT wena baba mafa ku-alliance yadilika ke-alliance thina sasuka lathi ku-MDCT zobumba i-CCC ndawonye yikho sasibuya lamalo kuze lembono yokuthi abantu bengavotelizana uPF kuma-by elections ama-by elections engangiwakhankasela baba mafa mbhoda ngomhlaba umgwazo engangiwuyenza baba mafa ngibhoda ngomhlaba i-2 weeks yini ngiku-CCC ngiku-MDCT so ngumonzora so baba mafa asifakeni into ngeqiniso esimele sikulungisise ebandleni lethu le-CCC ekumele babuchamisa ekuzwisisa ikuthi kayehle phansi lokho kutsho ukuthi mayuyu kwaphambaniseka ezokutsho yena ekutsho yena ngendlela ongakutsho ngayo kukhankasela ukuthi mayuyu bantu saphambanisa singathi uma sithi kwaphambaniseka sibe sibhica abanye ngodaka sizigezisa thina kayisikho labantu abakhangeleyo baza kuthatha baba mafu ukuthi gawukho eqinisweni bazagcina besola njalo iphathi ukuthi kube kuhle baba mafa asikuthatheni ngokuthi kwaphambaniseka njengoba ezinye izinto lawo wawusithi ukufaka mgciki ukuthi kawuzange uzinanzelele kawuzange uzibone ukuthi zizaphambanisa abantu babuhlungu baba mafa ndawo zonke ilizwe lonke hatshi emagwegwe kuphela ngile mzekeliso labantu ababelandwa baba mafa ngabantu abalezikhundla eziphezulu beyehliswa phansi ezikhundleni bethenjiswa ukuthi bazaphiwa i-PR bayishela le-PR uma ufuna ngiqambe ngamabizo silo honorable uNomvula Mguni walandwa wacetshisa ukuthi endaweni yakhe sokungena u-Ostalosisiziba uspokesperson wethu sakuvuma lokhu wayehla yena wathi sekuyehlile eseyehlile wayithola na yini PR ube kumonzora na yini ngoba ubesebenza ematobo kuma-by election wasebenza ePlumtree kuma-by election alapha kobulawayo ube elandwa ngabantu abasuka laseHarare besizocela la ngemota yakhe besizocela lendawo yakhe okuthiwa yiloji yokuthi sicela sichathame lapha sizosebenza lapha sifuna ukwenza umsebenzi wephathi laye ekuyenza ngenhliziyo enhle ukuthi siye phambili dikhiphe izanu PF baba mafa into embi kithi izanu PF labantu abaqamba amanga
Lo ke ngumnumzana Samson Mubhemi ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkululeko.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isikliwe ebesihlome ngombhobho ebesihlome ngengqamu sigwaze sathathela imali edlula inkulungwane zamadola eziyinkulungwane ezilithumi lane US$14,000 isisebenzi senkampani yeHamara kobulawayo ngolwesithathu. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi inhlanganiso ezimbalwa ezilwela ilungelo likaZulu sezisole ukutshaywa ngabantu abangaziwayo okwenziwe igqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana uBay Shaba ngolwesithathu ebusuku. Leli phephandaba lithi uShaba wabizwa ngumuntu owathi ufuna uncedo lokumela kodwa uthe efika lapho obekumele bahlangane khona wasehlaselwa ngamadoda amane amchaya amchiya eqalekile. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani emsakazweni, njani emsakazweni. Hayi, ukhuluma ngumdala uNcube Samusa. Eh, methanda ukuphendula umama lo wenkawu uthi usobhukuse gijima labantu abakhampenayo. Hayi, engethuki. Indlala mama, indlala isintwazi mangukuqonda. Usobhuku bakade silawo sebekhaya lidlelo. Umulambili yagijima, akazowa sayadike kwenze njani. Ngoba azokhaya lokho esiswini kuphela. Ngoba ngathi uthi usobhuka lo usobhuka gijima ngokunje nguvela hayi. Hayi, kula kunyoko kwenza mama ungethuki, indlala.
Hayi mina ngihlungu ugawula. Hayi mangikhumbula ugawula ukuthi ngahlala ezintabeni. Angazi ukuthi umntwana umuntu wazale kanjani, angazi ukuthi umuntu onjani. Ya ugawula isilima ene ulomona. Yazi ufisa ukungithola ama phone number ke ngimtshele 99 ngoba mangikhuluma la ku Studio 7 kufana lokuthi kangikhulumi. Yazi ugawula ngifuna ama phone number ke ngimtshele 99 ukuthi uza fehlupheka.
Salibonani salibonani we Studio 7 umancube welulwane. Sesidubekile bakithi ngempisi sisiqedele imbuzi sicela silukuncediswa ukuthi singancediswa njani. Impisi sisiqedele imbuzi asisakwazi ukuthi siyenzeni. Lezivayeni yangena langaphi vele akusela lapho engabhodi khona. Lezivayeni konke siyacela sibili siyacela ukuthi ningasihambisela umpikelo uye phezulu. Siyabonga.
Studio 7 litshona njani badala? Thina siyatshona kuphela ukulibongela kakhulu umsebenzi nomuhle elisinikeza nesikhathi zonke. Futhi uNkulunkulu ngaye libusisa liqhube kahle umsebenzi wenu hlobona phakathi. Into ekhona ngathanda ukukhuluma kakhulu sikhuthaza abantu kakhulu kumbe ukubonisa abantu kakhulu abe-MRP abantu bemthakazi please. Into esiyilwela thina lapha eZimbabwe ukuthi sikhiphe umbuso wezanu oyiwo kakhulu ohlukumeze ilizwe lethu lazafika esigabeni esiyiso namhlanje. Waliyabona ukuthi namhlanje imali yeZimbabwe iminjani ifila kulalo nakulalo. Kodwa abantu be-RP into abaphambanisa ngayo ukuthi basuka bachothwa ze-CCC. Ingani i-CCC iye sibulele ilizwe bona bazenze okuhle okungcono. Hayi, into esilwala lapha nama-parties wonke ayeZimbabwe silwala ukuthi sikhiphe izanu sivuse ilizwe lethu. Njalo i-MRP kanti bangene ku-president so ngangezinye indlela ngabantu abafuna ukuvusa ilizwe lakithi ngaba bahlangana labantu be-CCC. Obviously ku-president abavotele i-CCC ngoba yibo abafuna ukuthi sikhiphe izandla kuthi nxa sesifika isikhathi sisebenzisa okomthwakazi lo umbo wethu ma kuzakwaniseka lokhu i-CCC siwinile kusebenzeke kumbe kuzaphela kunjalo kubonakala ukuthi umthwakazi uya ngaphi. Manje okwakathesi ningadonsa kuchothozana ngapha kufuna ukudikizwa ne-CCC ngapha sifuna ukhipha izani izaphuma njani izani lizwe lonke lisipha lisepha ngabantu abethu behlupheka. Asizameni ukuthi sikusebenzeni sonkeni sibambane sikhiphe izani kuphela ka-one. Sizabona lokho kokuchethozana lokohlukana kwehlukane kuhle kunjalo. Ngiyabonga kakhulu ukukhuluma ngosithanda kule buzwana.
Salibona siyo sakithi samandebele sakwamthakazi. Cela siyo sakithi simeleni iqiniso. Abantu bakithi bayakhala bayahlupheka. Ngithi phambili ngomthakazi viva ngesiyo sakithi. Yithi kuphela siyo sakithi lizwe lamandebele singakatholi inkululeko kwele Afrika. Sisukumeni sizimele sifuneni inkululeko. Cela singayasathiswa muntu asimeleni iqiniso uNkulunkulu mphilo. Becela ngozehlisayo undodana Ivan kunzencane kumetsholojo bazi komlevu isikithi phambili ngomthakazi. Cela sixolelaneni lapho okulendlala khona kasihambiseni ukudla sizwelaneni sibelothando.
Basakazi basakazi linjani sonkele na engikhulumayo incibane lapha elibhansi gabeni manda ya indabeni zokhetho la kakhulu bengicelisa ukuthi kube ibandla lethu lenanzelele le-CCC la bona ngathi i-system esetshenziswayo le ma-primary election ukuthi kunama-primary kusetshenziswa i-process le ebikhona i-nomination bathi vetting bathi caucus verification i-stage zonke lezo bese kuthiwa final kuzophuma impumela yokuthi ubani onqobile bona ngathi kokuzositshayisa kakhulu kube iparty ingatshintshi i-system yokhetho bona kuthi uma-primary election abenze ama-primary straight abenze ama-primary straight kakhulu ngoba ma kungenjalo vele sesizolimala kuzodiliza ibandla lokhu ngoba manje abanye abantu kakhulu ingozi engibonisa bekusiba nobuthotho i-committee emele iparty ibifaka abangani bayo ezigabeni kuthola ukuthi kuma-councillors kakhulu kungena umuntu ongelabantu abaningi kungena umuntu labantu abalutshwane or labantu abaningi asale ngaphandle automatically khona lapho okungene khona umuntu olabantu abalutshwane iparty vele isidliwe i-ZANU-PF khona lapho so isicelo yokuthi kube kunenhlolo ezikulandelelayo konke lokhu cause upresident mhlawumbe yena akakwazi kwenzeka izinto ezo kodwa ke kuyingozi enkulu khona lokhu
studio 7 ngishona njani basakazi abahlinakanalena bahle hhayi okungeneki kulamalanga ku-studio 7 avulwa kuthi ama-audio asazi ukuthi kuvula nje ngizwa ubuhlungu kakhulu ngithinte indaba yabafundi laba ababoshwayo boshelwe ujob isikhala hhayi kubuhlungu bantu okwenzakala ezweni lakithi futhi uyabheka lapho kwasemzansi la kwi-ANC sithwayele ugodo sithwayele ubhulo sebefuna ukuthi bevotele ngathi ngoba i-ANC base siyakhankasa ngathi lapha nje into ebugceki futhi uyayekhaya khona kale la kungatshelwa ukuthi Tom Sori uyabuya wakho kanti sizaphethe laphi ishure hhayi okwethu kuzima kodwa laba abaholi laba abanye abakhona apheguli bawabatshela ngendaba zepolitiki ukuthi asabesorejesti ukuvota siguqulele izinto abafuni ukuzwa barelaxile hhayi sizohlupheka shuwa ake lifunde phela abantu kabili inkomo laba ingeke izizwe kukhuluma ku-studio 7 ngagcina nini hhayi hayi asithwele nzima ngafuthi asihambeni sona
studio 7 ngicela makushwakala like limphendule ma kuthiwa ihulumende yakhithi sithi khona imali isikhuphukile sinamandla akaqale ementeni imali zabantu ezadliwa inflation ukuze sibone ukuthi idola leli lizaba lamandla ngoba ngaphandle kokuthi areplace imali zethu azireflekshayo yena emabhenki ange silithembe ukuthi idola leli lizafa laba right so yena mayeleqiniso lokuthi imali si-strong kabise imali zabantu zonke zaflashwayo yikho singathemba khona ukuthi idola liyasebenza
studio 7 njani nabalaleli bakho ukhuliswa uStina sikamnalazi siyazizwa lezi ndaba zalo ezano lo wathola amamali ne-corruption izana vela kungeke kumangaze ngoba kuko konke okwenza vele kuyi-corruption yonke into eyenzayo vele yenza i-corruption labantu bakhona bayonke bayenza i-corruption simangaze ugawule ubuzwe imibuzo emuhle ubuzwa umlalazi embuza ngezihlobo zakhe ma ngabe ngowasetsholoji kodwa ngimaswabi ngendlela oyephumendela ngakhona izano yakhe dalesa ngemphefumulo yabafowabo ngenxa yemali hhayi gawule ehluleka mhlobo ehluleka sibili hhayi kuhayi okuthi kuya kuyiphi itsholojo mina suke ngasazi kodwa sibili uzalo itsholojo ngabastret amboni dalesa ngemphefumulo yabafowenu so kwamanje noma ungayonala inyama endlobo khuluma isitarato sangonoma ngathi uyasikhangela ukhangadle ukuthi uhambe ukuphi usiye itsholojo angikwazi hhayi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo +1 202 465 0318
Emhlanganweni osanda ukuqhutshwa lapho ugatsha lwezomvikela kumanyano we-United Nations olwabikelwa ngesimo esise-Republic of Congo, isiphathamandla salomanyano esibona ngezwekazi le-Afrika, unkosazana Martha Probi, waxwayisa ukuthi LDRC alivikelekanga ukunyanga ezedluleyo kuphela amaqembu ahlome ngezikhali abulala amakhulu lamakhulu abantu. Unkosazana Probi uthi iqula le-United Nations lilondoloza ukuthula eleMonusco liyaqhubeka lisenza okusemandleni alo ukuthi ligcwalise umsebenzi walo wokuvikela umphakathi. IMonusco ilokhe ise-DRC kusukela ngomnyaka ka-1999 njalo kwengezelelwa umnyaka owodwa kusukela ngompalakazi ngomnyaka odluleyo. Kodwa kunyanga ezimbalwa ezisanda ukwedlula, uhulumende we-DRC uthe sokufanele iMonusco isuke elizweni ngemva kokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Isiphathamandla seMelika womanyano we-United Nations, umnumzana Robert Wood, wethule umbono wakhe ngalolu daba. IMonusco akufanelanga ihlale e-DRC kokuphela, kodwa kusobala ukuthi uhulumende we-DRC kalandelanga iziqondiso ezavunyelwa nayo ezokuthi iMonusco iphume iphele kulelo lizwe ekupheleni kwawo nalo umnyaka ka-2023. Kungaphuma iMonusco kuzasala kulesikhenxe kwezomvikela esingasoze sigcwaliswe iziphathamandla zikahulumende we-DRC okungaba lomthelela omubi ebantwini abangenelisi ukuzivikela. Umnumzana Wood uqhubeke wathi inani labadinga usizo e-DRC liqhubeka likhuphuka ngenxa yodlakela osolubangele ukuthi abantu abayisigidi beswele indawo zokuhlala njalo kube lokuhlukuluzana ngobulili okugoqela okocansi lokuhlupheka kwabantu. Ukuze sithole isisombululo kulolu daba, izigaba ezivalisa ese-DRC lese-Great Lakes Region kufanele zizimisele ukulungisa ezombusazwe, ukukhulumisana lokugcwalisa iziqondiso ezavunyelwa nayo. Izigaba lezi ziyayidinga njalo iMonusco. Umnumzana Wood ugcizelele wathi elemelika lizimisele ukubona ukuthi iMonusco iyagcwalisa zonke izimiso zayo ezokuvikela abantu lokuncedisa iDRC guquke kwezombusazwe, kwezemithetho lezomvikela. Ukuze umkhankaso lo uphumelele, ufuna usekelo oluvela kukhanseli lakuhulumende we-DRC. Abantu be-DRC kufanele babe lokuthula, njalo elemelika liyabasekela ukuthi babe lekusasa engcono. Kugqiba umnumzana Wood.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Manai Waze Zwan Konja Jango window mchova. Eh Konja Jango window mchova. Zwan Konja Jango window mchova. Zwan Konja Jango window mchova. Manai Konja Jango window mchova. Zwan 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 Batengu lova Ucharaskela kutwana mtanya lova. Uyazi ngilisenteneya uthi kimi yena akalanda buzonlobola asasikile thingi yaxombola ngikhathu vela ngiyabakola amayelo abamnyama njenge Coca-Cola ingabhala ngapha njengamavire enqola ngikhonja njanga window mthova eh khonja njanga window mthova zwa khonja njanga window mthova zwa khonja njanga window mthova manai khonja njanga window mthova zwa Conjunga window mchova. Zwa, conjunga window mchova. Zwa, conjunga window mchova. Zwa, mina nsopare. Ni plan nje ngishombe mbare. Ni lenka nje ngijonke tare. Anzwakali nje mina nje ngachukele sawe. Ungimelele mawusuvaya. Mafuna ama number mizokaya. Okwabafazi li demon sokufuna magaya. Mathi mina ni strong nje ngepaule power.
Uma 9 esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethiwa ngikhonjwe njengowindi womtshova. Hayi, isikhathi njengoba ngisitsho asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke sizadibana nje ngeviki ezayo ngomvulo. kodwa zikhona ezinye indaba msuku zonke kusihlwa ngo 7:30. Olifisela impela sonto elichukela, igama lami ngo Chris Gande.